hayi lapha ilanga lekhisimusi liyathakazelela kakhulu kakhulu kakhulukazi ye ngaba izimoli bayahlangana bethengelana iziphiwo kakhulu kudliwe kunathe sibili hhayi liyathakazelelwa phose lakho kodwa kuyafanana lekhaya nxa kwakwakhiwe ngoba abantu babehlangana lezo moli bazendawo zonke kodwa nje ekhaya ngiyabona sokuphanjaniswa umomoya izinto ya
yes uyabona ukubana ngapha kwele melika kuyaqakathekiswa inkolo ezehlukeneyo okokutsho ukubana bakhona abangasomakristu abangananzi leli langa baningi yini
I think ngiyabona bakhona abangananziyo baningi sibili kodwa angikhole ukuthi nxa uqathanisa lokuningi balaba balinanzayo yabona abalinanzayo baningi kakhulu ukuthi la abangalinanziyo bagcina bengakhanyi bagcina besiba yingcosana nje
ye kodwa siyabona kulelinye njalo ilanga lesikristu eliqakathekiswayo ele-thanksgiving ungathini ngaleli langa nxa uqathanisa lele khisimusi ayafanana yini indlela akhangelwa ngawo
ya la malanga vele aphosa lingani aba ngojikile obhanga sengingahle ngithi leli futhi layo liphezulu ngoba leli especially ngezokuthengisa ngoba kuyathengwa kakhulu into ezipho kolani lani so leli liyachama kakhulu kwedlula leliya
ngeliphi elidlule elinye
lele lekhisimusi ikhisimusi liqhamile ngoba lathi emsebenzini asebenza amandasti lapha siyavala sibile okwamalanga sibile amaviki athile ye kanti i-thanksgiving hhayi i-holiday la sibile nkulu kodwa ngikhole ukuthi ingafika kuleli
manje kuyikuthi uyakhetha ukuthi udlalele ngaphi ilanga leli lekhisimusi ekhaya kumbe ngaphela emelika ungakhetha ngaphi njalo ngani
khonapho sekelwa bunzima khona kulawo nzima sibili ngoba kwakhiwe kuvele kuyikuthi ekhaya konke ku kakula lohlupheka lwama-fuel amagesi lwamanzi hhayi ekhaya kuyabe ku-right ngoba ekhaya vele likufunayo lifuna nje ukudla lokunathwayo likholise lize limoli yina kodwa lapha umkhuba yangikhona funeka izipho kanye sibili izipho kuvula izipho so ngingakhethe ekhaya mina sibili ya yeah.